Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo ngelanga lokugcina kunyanga kaMpandula 2017 uChris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party iPDP.
Isibuye sehlukana imbono ugodelayo wabona ngezinye indlela kodwa emhlanganeni lo omkhulu sivumelana ukuthi hayi ugodeli labanye bakhe sibaphe isikhathi.
Amalungiselelo omhlangano kamongameli Robert Mugabe labasekeli bakhe kobulawayo asethiye idolobho libukeka. Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lenduna eyiyo yodwa eZimbabwe ehlala phandle kwelizwe.
Mina ngisebenza kakhulu ngabantu babithi laba baphume ngaphandle abakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni ngo-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingxabangxoza iqhubekela phambili ebandleni le People's Democratic Party iPDP kulandela imbiko ethulwe nguNobhala Jikelele walelo bandla umnomzana Gordon Moyo ngolwesine eyokuthi umkhokheli webandla umnomzana Tendai Biti usexotshiwe ebandleni. Izolo uBiti wenze umhlangano esithi lokhu enguye umkhokheli webandla. Sixoxe lomnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla saleli bandla.
Uhlupho lwethu amadoda amanye abangela ugodeli umfowethu sisuke sehlukana imbono ugodeli laye wabona ngezinye indlela kodwa emhlanganeni lo omkhulu sivumelana ukuthi hayi ugodeli labanye bakhe sibaphe isikhathi baze babone ngoba kukhanya ngani hayi basuke nje balahleka nje bazibale ezimele esihluthwane bayeza qhubeke senza umsebenzi wesizwe banika ithuba sibili ukuthi beze kodwa okuzikhetha lokhu abakutshileyo hayi sikugcwalisile nje sabeka abakhokheli abambalwa okugoqela mina nabanye omamati nabo Edwin Dlovu abasuka ehlangothini lakoBulawayo.
Ye ngamafitshane ungasipha amagama wona lawo abakhethiweyo abakuzihlalo ezingane ziphezulu.
Abasuka ehlangothini langapha koBulawayo ngu-Edwin Dlovu ongu-deputy spokesman, national spokesman, yena Albert Mhlanga, deputy national organizer, Gladys Mate, national chairperson, nabanye nje abanye ade vele bekhona. Hayi kakusukanga abantu abangaki ephathini kusuke nje abalutshwane kodwa njengana zisitho ukuthi izikhundla zabo kasizigcwalisi ngikubabambela nje ukuthi njengana kathesi bengani balesisidimela nje esincane isidimela lesana singaphela hhayi babuya bethatha izikhundla zabo.
Udaba abakhala ngalo-ke elokubana umanyano we-MDC Alliance bathi kufana lokuthi ikuginywa libandla le-MDC kuzahanjiswa njani khona?
Akunabandla elizaginya elinye ngoba amabandla nxa kuthiwa amanyene ibandla ngalinye ngalinye liyasala lilabo president babo ile uniform yalo esukuthi ama-t-shirt abo kanye lama-emblem kanye konke lamahofisi abo. So kakula bandla eliyabe liginywe ngelinye. Engikunanzelelayo abantu kwesa sikhathi bengehluleka ukuthi banazelele ukuthi xa ukhuluma nge-MDC lapho eyaqalisa khona ukukhuluma ngathi yithi abakuqala i-MDC uWelshman Ncube yithi ade siku-National Council labo-10IB. So thina kasiboni mehluko khonapho ukuthi kungathiwa siginyiwe. Sivumeleni ukuthi sasibambisaneni lolu hlupho esilalo. Sithi lapho esiyaluqeda khona bese siqhubeka ngamabandla ethu esaparate. So kakula
Hello again, ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party iPDP obekhuluma le Studio 7 esethegudu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo womnumzana Nkululeko Sibanda othi kuqakathekile ukukhulumisana kweziphathamandla zamabandla kulokuxexebuka.
Mbonani mina kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe nje abane inengi labo kasikananzelela ukuthi kathi udube silalo kwezokubusilizwe yiluphi ngendlela yokuthi phela abantu bangalokhu belwisana ngokuthi hayi wena namhlanje wenze ngawuthandiyo bengakhangelanga ukuthi kathi vele ibhora elilo esifanele sigijime ngalo yiliphi elikhulu kakhulu bonani ukuza sisuba ukuthi siphumelele ngoba kungahlala lokhu kulwiswana ukuthi hayi wena usivume wathi wena usivume wathi bonani bekufanele ukuthi abantu be-PDP balwisane lo bidi ngokuthi hayi njengoba sesingene kulesi sivumelwano bekungasenani ukuthi usitshele kumbe sikhulumisane ngokuthi kuzasetshenzwa njani balungise imithetho e-alliance ukuthi izawuma njani lokuthi bazama ukuba ngomama yedwa laphana kodwa ngibone ngani njalo indlela indaba abahlupheka ngayo abakhutha abakhuluma ngayo ukuthi hayi umuntu ngekele ukuthi nxa esengumkhokheli athi emzenze umathanda loba sokutheni langasiphi isikhathi ngibone ngani indaba eqakatheke kakhulu okungafanelanga siyikhohlwe ngibona namacele wonke amacele wona la amabili elikabidi laba asebemxotsha ebandleni mbone ngani aqondile kodwa hathi kakhulu kufanele bakhulumisane bahlangane phakathi lapha
sekuvele amagama okuthi kulo kubandlululana ngemihlobo kuthiwe laba sokuxuku lamaNdebele la ngabe sishona ubona ngani kuyasebenza yini khona
mbona ngani kuludubo olukhona kwezombusazwe waseZimbabwe olulilifa esilichilwa iZANU-PF la iZANU-PF ingane yaluthatha eRhodesia olokuthi abantu beZimbabwe bavele ngani baxukaniswa ngemihlobo ikakhulu imihlobo le emkhulu ephezulu okuthiwa ngamaNdebele lamashona iyatholakala esikhathini esiningi kakhulu isetshenziswa njalo isebenza ukhangela ukuthi iyasetshenziswa ukuthi kufakwa ama-vice president kumbe kwenza into ezinjengazelezo mbone ngani khona kuvele kuliphutha elikhulu kakhulu elizahlala liyenza ukuthi kungabi lokuzisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ukuze kuvunyelwane ukuthi njengelizwe ukuthi kade vele indaba le ingaqedwa kanjani abantu bangaphiwa izikhundla ngokuthi bayimhlobo yiphi abantu bathola izikhundla ngokuthi bayakwazi yini ukwenza lowo msebenzi odingakalayo
allo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo izombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni esebhilitani Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe labasekeli bebandla lakhe kumalanga amalutshwana alandelayo kobulawayo lanxa ilanga lingakaziswa. Imbiko esiphathamandla sikahulumende yokuthi amaNdebele ngamashona aguqula ulimi nje kuphela iqhubeka idala inkulumo elizweni. Umqondisi wesikhwama seHeritage Trust umnumzana Pritchard Joe wethulela amazwi kumaviki amabili adluleyo esithi amaNdebele awazi imbali yawo. Sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi othi limbiko ayisiloqiniso.
Ya indaba khona ngithengizwa. Yangihlekisa kakhulu ukuthi kambe kukhona abantu abesaba amaNdebele kuze kufike ebangeni lokuthi baze bafisa ukuthi awekho njalo azangaba khona okukhona ngamashona kwangihlekisa kakhulu futhi ukubona ukuthi kunabantu abahawukela ukuba ngamaNdebele to an extent ukuthi sekuze kufike ebangeni lokuthi babathathele lobo bundebele sengathi kuzabachiya sebefana labo ngoba kusuke kubonisa ukuthi kuleminye imhlobo yabantu ezwe laseZimbabwe efisa ukuthi lokho khona eyikho khona ikuphe abanye abantu kuze kube sengathi ukuba lishona ngumkhuhlane umuntu uyagula akafuni ukugula yedwa sefuna ukuthatha umkhuhlane wakhawuphe abantu okuthiwa ngamaNdebele ukuze sonke sikhawule so kungihlekisile ngoba kuyabonisa ukuthi abantu abaningi bayakuhawukela ukuba ngamaNdebele bese befisa ukuthi ngabe bayabathathela amaNdebele lobo bundebele ukuze bachiphe bafane labo.
Manje singathini nxa sikhangela ukubana umuntu okhuluma khona lokho ngumuntu okuhulumende ongayenelisa ukuthi afake imbono yakhe kube ingxenye yembali yela kusasa?
Hayi, akusoze kusebenze ngoba ngitsho nje ukuthi izinkulumo ezinje zisuke ziveze nje ukuthi abanye abantu abalakho bona ngokwabo ukuzigqaja ngalokho yikho khona. Uma bebheke amaNdebele mangakufakela lento ekuthini kudalwa yini. Angithi kunje nje amaNdebele akhankasa dinga ukubeka inkosi yabo. Izinto ezinjengazona lezi izokuthi amaNdebele akhankasa afuna ukuvuselela ubukhosi babo. Kukhona amanye amaNdebele angafuni ukubona abanye abantu abavela ngaphandle besuka khona le emashonaleni bezongena ezikolweni nasemisebenzini bebathathela imisebenzi. Sekukhona impehlane lesivunguzane esikhona phakathi kwelizwe esiphehlwa emathebeleleni. Kuyabethusa ke labana abantu, yikho bebona kufanele ukuthi bathi ayikho into okuthiwa ngamaNdebele.
Hello ke ngumnumzana George Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela umshweshwe
Lamlela nampaba fobembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje isilosobhuku wasenketha enkabazwe umnumzana Matthew Nketa njalo sixoxa ngomcimbi abawenze ngolwesine okuyacela izulu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nketa.
Ngiyabonga Ntunga, ngiyabonga.
Yini like laphuma lapha akusitshele ngohambo lwenu?
Umsebenzi lo omkhulu siwenze ezilayo ebezivela endelele kusetshenziswa umntaka Joshua Nkomo usangilize nodlawu lwakhe umfo kamahlanga uGodonga uSly abamele ihlanganiso yezamasiko eyibuye abayibo esisebenza nabo sebe bethunywe ukuzasitshela ukuthi umsebenzi wethu siwuphathe njani.
Belingaphi kahle kahle?
Besisemtolweni kakhokho wami uNgulutshana, uNgulutshana ozala uNketha ebhusini emasimini akithi konke.
Yikho lapho elicelela khona izulu esigabeni senu?
Yikho lapho esicele khona izulu. Ngicela ukuthi ngithi fahla mbidala khonapho nginonise ngokuthi kule zikhanyiso ezitshengisayo ukuthi imvelo isidlile ngoba sizavuka sisiya khona emtolweni bathi behluza inyayo yokuya emtolweni izulu laduma emini kwakungolwesikhathi ezikhathi zama-2 bathi khona ngelanga ngolwesine kuvukelwa khona emtolweni bavuka kuqhanda kakhulu esigaba sonke. Namhla ngikhuluma lawe nje ngolwesihlanu kuyaduma emini kuye lakhafula amathempukane lichitha inyawo zabantu lapho ekade sikhona kuzofika emagumeni ethu. So ngikhuluma nje kusukela emini kade lokho ngisamukela ama-phone calls awelwagwelo yonke besitsho besithi umsebenzeli wenzinto omkhulu.
Bezikhona iwosana, bezikhona izangoma.
Ngizakutsho njalo, bezikhona kodwa bezinganengi ngoba kwezilayo esazitholayo sasisatshelwa ukuthi kasizukudlala njengoba lakekudlalwe ngakucelwa izulu. So isiqondiso besisithole sokuthi kuyabe kungumhlalaphansi besisidla esikudlayo sihlezi phansi sinikwa imilayo esayiniwa nguSly Mahlangu emele iJoshua Nkomo Cultural Movement layo elakha enzelele emanyangwa esinika izilayo ngoba idulu yethu bayesebela ubonile enzelele ukuthi imitolo yethu kayiselaze ihosana. So kumele silungisise khonapho usitshelile ukuthi kumele senzeni senzeni imitolo yesigaba sonke kwenzela ukuthi kuyeqokwa kakutsha eziye ihosana ngoba esasilazo
kanje. Wathi izangoma lazo ziyaphatheka ekuceleni izulu kumbe zihosana kuphela?
Izangoma ziyabe zikhona, inyanga ziyabe zikhona, ihosana ziyabe zikhona,
kodwa ezihamba phambili zihosana.
Ezihamba phambili zihosana. Ehlelweni lehosana kube hosana eyiyo okuthiwa ngumhambi wendlela olimi lwesintu. Kube sekusiba nesanyongwana sehosana esiyiso esisekelayo ikakhulu nxa bethunyiwe belitsheni. sebesiba losobhuku isikhathi amandla indlula ngumbumbisa abahamba bekathathu ihosana isanyongwana isikhathi amandla esingaba yi-traditional leader ukwenzela ukuthi ababuya lakho bakufakazelane yiyo indlela yokusebenza kwehosana ihosana isebenzi iyodwa isebenza lalaba abantu ababili ukuthi babebathathu bemele isizwe
Amathe empukane othi liwabonile kulandela umkhosi wenu lo ayalisuthisa na ukuthi isibonelo mpela sokuthi izulu liza kuba khona ngomnyaka ozayo
isibonelo esikhulu isithembiso abantu bakubonile bayakufakaza kakhathesi ukuthi sekumele baqalise ukubiya baqalise ukuchitha imiquba wonke umuntu seku-onomax to ukulima kakhathesi ngamathe empukane abawabonileyo namhlanje
lingabakhuthaza yini abamasiko kwezinye izigaba ukuthi labo benze okufanayo
singabakhuthaza kodwa isikhathi sesiphelile ngoba ngokwehlelo lwenzelele indlelelo ivalile mhlaka-25 so thina ngokuthi bakubonile bakuba ndilemoyeni wakhona ngale ezibhalini lapho kucela khona izulu eshalimani engingabali emanyanga eshalimani lapho kume khona idizeleliseliqondekithi ukuthi seliphuzile ukucela izulu kodwa njengobalala idethi layike kakudala qhubekani mhlaka-28 ezinye izigaba isikhathi sokucela izulu sesiphelile indlelelo ivalile akakusela muntu okwanisayo ukucela izulu
Hayi isiyabonga baba uNketha bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngibonga kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lo sobhuku waseNketha enkabazwe umnumzana Matthew Nketha. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungamili kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lenduna yemthwakazi eseSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga kakhulu wakwethu injabulo enkulu kakhulu mhlawumbe lokuthi lokhu esikhuluma kungena endlebeni zabantu bathi bonke abangabe bephile emhlabeni
hayi bezwakala umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi wena njengenduna ekhona ngapho eSouth Africa usebenza njani labezimbabwe
cha kwenzakele ke mntakaba sikasiqali nje emongeni yendaba mina ngisebenza kakhulu ngabantu bakithi laba abaphume ngaphandle bakakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni kungu-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko naw kwaze kusenzeka ukuthi sebelapha e-South Africa bathole ukuthi izinto zethu zonke ukuhlonipha la masiko akithi kuyalahleka kwase kuqokwa-ke mina ukuthi kangibheke lezo zinto ngibheke labantwana laba abalapha bonke zonke into ezenzakalayo ngizazi futhi ngikwazi ukuthi ngezi-ripota khona enkosini kuze inkosi yala eyiyo isizwe sakithi sakwazulu sigcwele khona phana kumthwakazi ihlala isazi ukuthi kuyinokwenzakalayo kwase kuqokwa-ke mina ukuthi kangibe yileyo ndlela futhi ngesinye isizathu kakhulu saba yileso ukuthi i-embasi yala ezimbabwe ayibabhekeli abakithi abavela kumthwakazi abangala maphepha lalamhlanje abanye kanti langaphakathi etholotho kanye abathathwa ngamanzi ngesikhathi sanesolesedlulileyo ukuthathwa ngamanzi kwavumbula ukuthi abala maphepha bengaphakathi bengakabakithi so sathola ukuthi sinenkinga ngapha baxothwa ngamaphoyisa ngapha futhi izimbabwe uyababandezela ifike ikhulume lamaminista lapho besokukhala ukuthi bayathwala nzima-ke so ngase nginela leyo nto ukuthi sisizane lapho okusizekela khona sisizane loba kwenzakala ini kufakazeka ukuthi nangu umuntu omelele abantwana bakamthwakazi ngaphezu kwakho konke wena wesibo lapho e-South Africa sasilayo thina i-embasi yakobulawayo eyakobulawayo nje yayikhona la isizwe wayelakithi kobulawayo kule reserve bank eharare kule reserve bank emaswingi khona lapho kule reserve bank so kuyakubonisa ukuthi la mazwe ayeminjani ekuqaleni kwawo so mina ngimele lokho loo vele England America balibani maye ngaphandle nje ukuqondanelana ukwenzela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi njengobana kwesinye isikhathi izinto ziyahambahamba ngathi zilunge ngoba phela ukuthintsha kwezinto kuyaba khona sozikuswelakala mina ethrejini kamthwakazi yokuqala eyabe ibhaliwe indina yokuqala yini indina yokuqala ukuba khona ethrejini kamthwakazi
manje amandla olawo asebenza okunganani ulawo yini amandla khona ngapho njalo uyasebenzisa
ngilawentela ukuthi sikwazi ukuqula amacala lapha eSouth Africa ikakhulu kulabo abathi mangakho khona okonayo fana la khona okwenzakalayo ukuthi nje sebeyabamba ama inkunzi amamama be ngoba ukukhumbule kahle ukuthi laba bantu izenzo zonke ezenzakalayo zenzakala komunye umthwakazi engayena umuntu kukwalutshwana ukuthi uthole ukuthi isenzo esibi senzakala emntwini mhlawumbe ongathi umhlobo wethu kodwa ke laba abantu bethu sebesenza kuye nalowo umzali wakhe kumbe umna wakhe kumbe umfo wakhe so lokhu kuyasinika amagunya mina amandla ngilawo kakhulu ngoba ngiwaphiwa inkosi yala abantu balapha babusayo njani izigodi zonke lezi zeyindina zabo kanti lezo ndina zazo mina ngiwela ngaphansi kwayo ikho le enkulu yakhona elapha egoli engu-chairman engundunankulu wakhona futhi okuthiwa ngundwandla so ke zonke lezo zinto zilamalungiselelo akhona ekhaya lakhona angikalawuli kangako kodwa ngilala ilizwi engifika ngifake ebantwini ngoba njengobana la uyazi ukuthi umumo wabo ithi ungalungile kahle kodwa lo ngokuhamba kwesikhathi la ngokubuka kwethu manje ngathi sisendleleni okuyajika ukuthi sonke lawe lobani lobani ongaphandle umuntu wakithi laloyana lalobani bayabuyela ekhaya
manje-ke nxa sikhangela okwenzakala kathesi ukubana sokuthiwa inkosi isikhona sekumele uZulu alandele okukhulunywa inkosi ngoba isigcotshiwe ukubona njani wena
cha mntana inkosi singakuthi uyakubongela lokho phela uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyabe engathi izinto ebantwini ngokuhlupheka kwabo ngemistake thina siyakujabulela mina kwamina kwesiqu sami kuyawethula umthwalo onzima lo esilamu ngoba ku-5 years isizwe sakithi siyabe sijhabanele siphelele ma ngingekho into engavele njengale so le uZulu oseqinisweni lobona izinto kufanele simlandele siyafisa ukuthi bamlandele mina ngokwami ngihamba phambili kuleyo nto leyo ngoba ngiyazi ukuthi le nto isabantu bakithi kuzo zonke izigaba ezenzakalayo okuze kuye ukuthi baze abantu bakithi babantinye lezisini ukuthi abantu bakithi bengahle abantu bakithi bamelele emgwaqweni bathathele imali zinenge izinto ezenzekalayo pho ngokuvela kwenkosi siyakujabulela lokhu kwakho
ungavalelisa uZulu
ehe ngiyalibonga leli thuba endiphiweyo ngiyafisa abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuthi mina ngokwami ngiyafisa ukuthi abantu bakithi baphephe kulezi nto ezenzeka ekhaya ngamandla ethu wonke ngoba sizinikele ukuthi ngaze kuveleni loba yikufa loba yini phela kukho okunye okwedlula lokhu siyafisa ukusiza abantu bakithi mina ngiwuduna bami nje lobo ngifuna ukusebenzela ebantwini bakithi bonke ukuthi abantu bakithi basinde ngayo le nto le nkosi yakithi lapha bazimisele abakithi ukuthi basisize ngoba manje labo bayakubona okwenzakalayo ngaphandle kwalokho abantu bakithi bangazake basinde futhi siyafisa ukuthi zonke izinto babambane akukho abantu bakithi abangazange bakuzame bake bavota benza yonke le nto akulalutho abalitholileyo basahluphekana namhlanje so elami endithiyayo abantu bakithi baze bazigoqe bayekele ukulandela amaphepha angabasi indawo abangenisa iganga le y'ngane zethu lezi zakhiwe ngoba into yokuqala nje esiyifunayo sifuna ukuthi iy'ngane zethu zifundiswe azifunde iy'ngane zethu zigcele iganga siyafusa ukuthi zifundiswe zazi nokuthi kuyini okwenzakala ngaphakathi komhlaba kithi asela sibhedlela mina kuleli viki eliphele bensekhaya mina Albert Gumede lo bensekhaya ngaya empilo into elaphana empilo yesabisi siyafisa ukuthi zonke lezi zinto zibacutluleke zisuki kube le mpilo enhle ebantwini akula muntu ongamdingela umsebenzi noma ongamfaka emsebenzini ogulayo ongazisebenziyo abantu abaqale bafundiswe belatshe bathole imithi ngaphakathi baqine kutholakala imisebenzi mangayilizwe lakithi selikhululekile siyakufisa lokho inkosi yethu mayikhona njengobana sesiyithole inkosi asiyisebenziseni ilithuba lethile njalo sibambane siyabonga kwakwethu
hayi sibongile baba leyo-ke yinduna yakomthwakazi kwele South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Councillor Sambulo Maphosa ka ward 25 eNkayi. Ukosiphunyuka phansi kwenduna uSikhobokhobo. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo mama.
Kwenzakalani ngokuthengwa kwempahla mahlayana khona ngapho inkayi lokhu esikuzwa kusenzakala emadolobheni?
abantu sebephonga ukuthenga izinto abangaziniyo ngenxa yokuthi bezwa kuthiwa ibhondi leli alisasebenzi. So umuntu olemali ezandleni sefisa ukuthi imali yana ayihlukane naye asale ebambe okubambekayo. Abantu bathi impilo enje bayizwa emarediyweni, abanye bathi bezwa ngamaphepha. So okuyikho kahle kahle ukuthi yikuphi angikwazi, kodwa sokugcwele sibili ukuthi imali leyi amabhondi lethu imali engasasebenzi, njalo abanye bayayithenga imali leyi. Asithumbeni umnike i-$10 eniya kunika i-$13 and i-$15 eyamabhondi lethu, ifithi ukuthi wona achiphile okudulayo ziyusa.
Abantu bayayizwa yini impiko evela kuhulumende ukuthi bengalaleli wonke nje okukhulunywayo lokwenzakalayo, ikakhulu abama-WhatsApp lama-Facebook?
Bayakuzwa sibili, kodwa abasakuthembi ngoba kunabanye ababuya bezela emadolobheni bethi bona imali ngale isitshintshile, abantu abasayifuni imali leyo lihlaza, sebefuna imali mali nerandi lalo seliyeshile. Abantu sebesesabela nje ukuthi khona lokhana okwayenza ngo-2008 yikho sokusenzakala.
Kodwa khona ezitolo kunjani, kuseselo lutho nini?
Ezitolo i-cooking oil ayisekho vele yona, lapho ekhona khona iyadula isikhwelile iprice.
Kodwa zona impahla ziyatholakala ezinye?
Hayi, impahla zisatholakala sibili, ezinye zikhona. Ezinye njalo kazikho, kodwa eziningi zikhona sibili.
Abantu bebekhala ngokuthi le mali bavele kabalayo.
Lokhu kusiba wena, imali emabhanga ayikho. Ungazifakela imali ku-ecocash, awusoze uyithole kuma-ecocash point. Yona leyi e-eseculeta phandle ukuthi iyabivele ngapho, ngoba ebhanga singaziza engange-$20 yelanga, akusela bhenki enika i-$100.
Omama kuyini abakwenzayo kathesi? Sibona ukuthi baphakathi kobunzima.
Omama basebunzimeni kakhulu, bayazama ukuyimayina, abanye bephuma besiyawoda phetsheya, kodwa akusokubanzimela ngoba imali amayusa namarandi asetholakala nzima. So abanye abasakwanisi ukuchapha besiyawoda. Ngapha thina ngemakhaya vele esijayele ukuthi siphila ngokuthengisa amabele, sokunzima kathesi. Akula muntu osithengela amabele, lanxa nje izilana kakhulu okwenza ukuthi amabele atode, kodwa isivuno sokuthi siziphilise besilazo, kodwa ukuthi sizathengisa ngani akula muntu othengayo, amabhayazi awakho. Kona sizenze kona lamalanga ukuthi GMB iyathenga, sizama ukuqoqa sihlangahlanganise amabele sikuthelele sibe sesikuyiza bona be-GMB, kodwa lakho sizeuthiwa babhadala ngemva kweviki ezintathu. So asikaqiniso lakho. Bona abe-GMB bahle basitele ukuthi akula cash, bazafaka izimali ku-ecocash. So khona lokho kuyi-challenge njalo kubalimi, ngoba balutshwane abantu abakwanisa ukuthi behambe bezintsha emadolobheni, ngoba le network ye-econethi ngapha kithi iyahlupha. So kuyabe kufanele ukuthi i-GMB ingakufakela imali ku-ecocash, sizahlupha-ke wena sisiyadingani imali, usiyasebenzisa imali yakho e-town.
Inhlelo zokufuya-ke leziyana besifazane ababesithi balazo khona ngapho enkayi, kanye lezokulima ezivandeni,
silokhu siqhubeka ngawo amaklabhu, kodwa sivele silohlupho lwemakhethi. Silimile, silamaklabhu sokulima izingadi, imibhidi igcwele ezingadini, senze ukuthengiselana khonapha, sithengisa ngawo amabele. Sile sifuyile inkukhu, siyaswela ukuthi siyazithengisela ngaphi. Omama bakhuthele sibili ekujoyineni ama-project lapha bayajoyina. Lezi nsuku bathenga inkukhu, kule nkukhu zemakhaya lezi ezithengwa zingama-1 day old. So bazithengile ngobuningi wazo. Siyadinga nje imakethi, kodwa nabona laba abazithengisayo bayazithembithembisa ukuthi hhayi, lingazikhulisa kuhle zalidingela imakethi. So sikhangelela ukuthi bona labo abathengisa ama-project bazanikisana lakhe ekuzizeni imakethi.
Umbuzo ogcina manje, njengoba abesifazana bebhekane le ngxaki eziningi kangaka, baningi yini abacabanga ukuthi behambe bayibhalisele ukuvota?
Thina njengabomama ngokubona uhlupho esiphakathi kwayo ngobuningi bethu nabantwabethu, siyakhuthazana ukuthi sithi umuntu wonke aphume ayerejista. Abanye bayakhalakhala sibili bathi ukuvota kwethu kukhanya kakula nedo, ngoba singazi sihle sivotile, kodwa impumela zakhona azicaci. Baphume bayobhalisa konke nabantwababo, okwenzela ukuthi nxa amavoti ebuya wonke umuntu ayenelise ukuvota.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Sambulo Maphosa ka-Ward 25 enkayi kosiphunyuka ngaphansi kwenduna uSiphokokhovo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle. Nothi sikhangele ezinye zendaba ebesilazo uhlelo lodlula lamhlanje. Ingqaba ngxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli@studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.